Endabeni zethu lamhlanje ezinye izizalwane zeZimbabwe zinika inhlanganiso yeNational Blood Services of Zimbabwe igazi lazo ngosuku lweBlood Donor Day. Inhlanganiso ebona ngesiphepheli ithi sokumele kuguqulwe indlela yokwamukela isiphepheli ngoba ezinye kaziveli emazweni alomvukela. Lamhla sixoxa lomsakazi weBreeze FM uLeslie Phiri okuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Lamhla sixoxa ngodlakela ezindlini. Kulabo besilisa abatshawa ngamakhosikazi abo abafela ngaphakathi. Sizalethelela imidlalo yePremier Soccer League edlalwa lamuhla. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sixoxa ngokwethulwa lidale lephalamende elithi lifuna ukukhulumisana lezizalwane zeZimbabwe ezikhahlanyezwa emazweni atshiyeneyo. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-half past 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065, 15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.